Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 13 Ncwabakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi iZANU PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli bukaMnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo lukaChiwenga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni abasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi, esigodlweni se-State House.
Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi embulini zanaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni.
Ukufe abantu abalitshumi lantathu engozini yomgwaqo namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi lekombi eKadoma. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imbono etshiyeneyo ngekhomishini eyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ufungise ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi, esigodlweni sakhe iState House. Kodwa abanenge elizweni basole ukugcotshwa kwababili laba besithi lokhu kuveza ukuthi akulantuthuko ezaba khona elizweni phansi kombuso kamongameli Mnangagwa nxa eqhubeka esebenza labantu abalembali yokwehluleka ukuthuthukisa ilizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa ufungise uChiwenga loMohadi ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakhe namhlanje esigodlweni sakhe eState House kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umbuso wakhe weminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho olwedluleyo. UChiwenga loMohadi bebevele bengabasekeli bakaMnangagwa kusukela ngolwezi nyakenye lapho ibutho elahluthunela engumongameli welizwe uRobert Mugabe intambo zombuso. Iningi elithe lisizwa ngokugcotshwa kwababili laba baveze ukudana besithi ngabalathemba lokuthi bazaguqula isimo elizweni. Umnumzana Thembelihle Mabhena uthe yena ubekhangelele ukuthi kuza kuba nabantu abatsha kumbe kube noyedwa owesifazana kubasekeli bakamongameli.
Lapha sesiqeda kubona ukubekwa esihlalweni kukaVice President, in fact oVice President ababili uChiwenga loMohadi. Thina kodwa besibona ngani bazatshintsha kumbe bethiwe yedwa wabo befake ongumama. But kanye ngani lokhu befake abantu abafana naye, so asikwazi lokhu vele sokusenze saba le doubt ukuthi even le cabinet yangkhona ezafakwa nasibone ngani kuthiwa kuyala lokhu kungamafesi afana naye, so akulanto ezajinja vele lapha ngokubona kwami.
Umnangagwa ekuqaleni komnyaka uthembise ukuthi uzaguqula iningi labantu bedale lakhe labaphatha intambo kukhabinethi ungakapheli ukhetho esithi ufuna ukusala labantu abakhuthalele umsebenzi. Ngakho-ke ukugcotshwa kwababili laba sekushiye iningi limangale ukuthi kungabe kuyini abakwenzileyo okuveza ukukhuthala. Lokhu ekhethwe enyakenye ukuba ngumsekeli kamongameli uMohadi uqede isikhathi eside sesibhedlela njengoba ebikwa engezwa kuhle. Uke wasiwa kwele South Africa ekuqaleni komnyaka ukuya kwelatshwa. Umnumzana Abe Usiziba isakhamuzi seHarare uthi uMnangagwa angeke alahla uChiwenga ngoba nguye owambeka embusweni ngemva kokuxotshwa nguMgabe.
Hayi, ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi izanu PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli buka Mnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo luka Chiwenga ukuze abuye azokhupha umgabe owayenguye owayekhokhela ngesikhathi leso. Ngakho-ke uMnangagwa kalawo amandla okuthi akwanise ukuthi achiye uChiwenga nxa esekhetha abasekeli bakhe. Njalo-ke uMnangagwa ukhanya kalathemba labanye abantu abasebandleni lakhe leZANU-PF, sikhangela indlela angena ngayo kumbuso wakhe lowo. So bona lapho akade vele bemsekela yiba aqhubeka phambili esebenza labo. Kodwa nje sesikhayela nje ukuthi yinto engaba yinto enhle yini elizweni lethu, hatshi asiboni kuyinto enhle sibili.
Nkosikazi Patience Ngundu wase-Beitbridge uthi le ngenye yezindawo engananzwa kwezentuthuko kokungelani lokuthi kulapho uMohati adabuka khona njalo eseleminyaka eminingi elesikhundla saphezulu kuhulumende.
Abantu bemathebhelelendi abalayo umuntu ozawabamela uthi abe ngu-vice president ngenxa yokuthi uMohati uhlezi uyagula. Njalo singaze sikhangele kibe Beitbridge akula mpumelelo eyenzakalayo, akula kuphucuka okukhona osokwenzakele sofa lokhe waba ngu-vice president. So besikhangelele ukuthi maybe sidingele omunye umuntu ongabangcono ongaletha inguquko kithi thina abantu beMandebele, ongaletha inguquko eMatebelelendi.
UMnangagwa ukhangele ukukhetha abazangena kudale lakhe labaphathintamba elekhabhinethi, kulapho abanqobe kukhetho lwamalunga edayela ephalamende kunsuku ezintushwane ezilandelayo. Lo ubikwa ngabaningi uzakuba ngumthwalo onzima kakhulu kuMnangagwa njengoba kusobala ukuthi izikhundla ezikhona azisoze zenele abangane bakhe abakhangele lezo zikhundla kuhulumende. Kumele Chito 7 ngiseHarare, New Cape Town Pepe.
Siyabonga Bhebhe. Lokhu sikudaba lunye. Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono ehlukeneyo ngokugcotshwa kwababili laba abasekeli bakamongameli abathi uMnumzana Constantino Chiwenga lo Mnumzana Kembo Mohati. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekhona le koBulawayo.
UBulawayo wamukele ngensolo enkulu ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UMnumzana Kembo Mohati loConstantine Chiwenga bethi akukho okuhle abangakulethela isizwe ngoba behluleke ukusebenza kusukela ukuhluthunela umbuso kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekupheleni komnyaka odlule. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bakhizanani Dube uthi bobabili bazi ezebutho ngabe baphiwe ugatsha lwezomvikela hathi ukuba ngumsekeli kamongameli.
Mina ngibone ngani ukugcotshwa ukathi wenga lo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli welizwe, angiboni ukuthi kuzatshintsha lutho ngoba abadala laba they've been there ever since and abakatshintshi lutho lakathesi, lakathesi vele abasoze batshintshe lutho. NjengoChiwenga ngibone ngani angenza ngcono ngayo ku-Ministry of Defence. Futhi kusenjalo ngikhangelela ukuthi omunye vele abazamfaka obviously ku-cabinet nguChinamasa. UChinamasa vele bazamkhetha and kuzaqhubeka kungatshintshi lutho lakathesi.
UNkosazana Praise Yangulube uvumelane loDube esola ukugcotshwa kwababili laba ethi akukho abalakho okungavuselela isizwe.
Ukugcotshwa kwaMohati loChiwenga ukuba ngama-vice president elizwe ngibona ngathi kuvele bekunjalo ngoba uMnangagwa ubonile ukuthi laye njengoba ngene after coup 6 months lezo bekufanani ukuthi labo bayazidinga njalo futhi siyazi ukuthi abasoze betshintshe lutho nje.
Osakhulayo wakoBulawayo uNomvula Moyo uthi ukugcotshwa kwabo akusoke kuguqule lutho, bengathini kuyibo abakhupha umgabe.
Angiboni kusiba lotshintsho oluzayenzakala lapha eZimbabwe. Indlela abadala babacabanga ngayo ayisiyo esikufunayo thina njengabatsha. Ungakhangela yena uChiwenga ngokwakhe izenzo zakhe azitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ilizwe liphumelele libe progressive batsho njalo ngesikhiwa. Njalo yena uMohati wayetshone khona kumakhabhethi akudala ukuthi ngabuya lolunywe nje utshintsho olungayenzakala khathesi. Angiboni sibili ngo-VP wethu kodwa hhayi ngiyala angiboni lutho oluzakuphuma oluhle khona.
Omunye wabasakhulayo wakoBulawayo uSakhile Nkomo uthi kudingakala igazi elitsha hathi amakhehla.
Ngithi mina vela kula ngisho umahluko, it's just a sheer waste of time ngoba akulanto vela abake bayenza. Kuyala even 6 months yona le. Worse yet ngabantu abakhulileyo. Honestly speaking, we need new blood. Akulanto abayasenzela yona, kuyilaba akwenza.
Abanye njalo ngabathi uMnangagwa nguye owanqobayo ukukhetho lokudinga umongameli, ngakho ulelungelo lokuzikhethela ingqe ngubani abona engasebenza laye. UMohadi lo Chiwenga yibo njalo abakade bevele bekhona uMnangagwa evele wabakhetha ngemva kokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabebutho ngomnyaka odluleyo, njalo basebenze laye kwaze kwaba ngemva kokhetho. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe kanye lezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuthi aqakathekise ukuthuthukisa impilo zabantu, njalo enze konke okusemandleni yakhe ukuqeda udubo lwenkohlakalo oluyilo osolwenze umnotho welizwe wawonakala kakhulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Linkuthazo iphume kungxoxo mpikiswano eqhutshwe yilezi ngcwethe namhlanje eHarare, eqoqwe ngabe Media Center nabomsakazo weVoice of America Studio 7. Ingcithi lezi bezihlusisa ukuthi ikusasa lakuleli lingabe limi kanjani kulandela ukugcotshwa kukamongameli wakuleli uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Ingcithi kwezombusazwe uMnumzana Traimo Mabaku uthe ukuze ilizwe leZimbabwe liphumelele, uhulumende kumele azinikele ngokugcweleyo ukulwisana lokuqeda udubo lwenkohlakalo, njalo labo abatholakala belamacala okutshontshela isizwe kumele bajeziswe ngumthetho. Umabaku ubuye wathi uhulumende kumele abone ukuthi umnotho wemvelo uyalondolozwa, njalo usetshenziswa ngendlela eletha intuthuko empilweni yezizalwane zeZimbabwe. Uqhubeke ethi kumele eleZimbabwe liqalise ukuhlawula izikwelede ukuze inhlanganiso eziboleka imali zingayincitshi.
I think kuzaba nzima ukuthi ilizwe liye phambili nxa kulobo gwelegwele elizweni. Uhulumende kufuze ukuthi ajezise izenzo ezifana lobo gwelegwele. Okunye ukuthi kufuze silondoloze ama-minerals ethu. IZimbabwe is very rich in terms of ama-minerals. So kufuze siwalondoloze and sibone ukuthi konke asilethela khona sikusebenzisa ngendlela elengqondo. And then lastly, ogcina ukuthi kufuze senelise ukuthi singaboleka imali kunhlanganiso ezifana labo IMF, senelise ukuthi siyibisele ngesikhathi, njalo sibe lokubambekayo esikwenzayo ngayo imali yankhulu, kwenza ukuthi next time singafuna enye bekwanise ukuthi besinike futhi.
Enye ingcitshi yezombusazwe uNkosazana Dambudzani Sibanda uthi ukuze eleZimbabwe lithuthuke, uhulumende kumele angakhangeli ukuthuthukisa amabhizimusi kuphela, kodwa azame ukubona ukuthi inhlalakahle kaZulu iyaqhakathekiswa.
Esikhathini esiningi uzwa kuthiwa Zimbabwe is open for business, okuyinto enhle, kodwa uZulu wakuleli nguye omqoka obufuze anawe. Yikho ngisithi lapho sisenza ipolitics zethu, uZulu laye kabe lesizathu sokuthi wavotelani.
UMnumzana Trinos Bebe ngumlandeli weMDC ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Yena-ke uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe liye phambili kungakabi lenkululeko egcweleyo, nankuphela abebutho lokhu bengenela kwezombusazwe.
Sonke siyafuna ukuthi ilizwe liphumelele, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kudingeka idemokhrasi le-transparency. Zonke lezi izinto esingelazo ezingekhoyo ngoba ibutho lokungenela entweni ezithile, so ama-investor angabuya njani endaweni enjalo lokuqilibizela ukuqilana, ngitsho lasekuvoteni njealokho esiwubonileyo.
Uhlelo lwanamhlanje ngolunye lwezinye zezinhlelo zomsakazo we-VOA ngokusebenzana nalezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengenjongo yokupha uZulu ithuba lokwabelana ulwazi lokwenzakala elizweni izolo namuhla lakusasa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolwesihlanu? linga kutuwa zindaba ezi mkotu eksenla ntambama. Umakakasi ati 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku short wave. Linga kutuwa njalo luhlelo Zimbabwe Today Ask okleni esule tulela ebule njinbogu zilibazi sa ube Facebook ukukhasile VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulabantu abalichumi lantathu abafele engozini yomgwaqo lamhlanje ekuseni ngemva kokunqikilana kwebhasi lekhombi eKadoma. Amapholisa athi abangamachumi amathathu lanye balimele njalo belatshwa esibhedlela seKadoma General Hospital bakhululwa ukuthi bayesila besezindlini. Amapholisa athi ingozi le yenzakale ngemva kokuba umtshayeli wekhombi equme phambi kwebhasi duzane lomfula umzwezwe. Bonke abafileyo babikwa bebesekhombini. Umtshayeli webhasi yena ulimele wathwalelwa kwesinye isibhedlela seHarare. Ingozi le iza ngesikhathi uhulumende sithi sokube lengozi zomgwaqo ezinengi kakhulu lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye ngalesi sikhathi. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lommeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngalolu daba.
Ingozi yanamhlanje ilusizi yingozi ebuye isikhathi esibi abantu bevele bephakathina kokudana ngokungazi ukuthi khona lapho kuyiwa khona kungaphi ngemva kwama-election. Ama-election akhanya ngani alethe ingxabano lokungezwani yaphakathina kwelizwe. Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi embulini zanaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni, ngoba kutshengisa nje ukuthi kukhona okungalunganga, kukhona okungamanga kuhle ngaphakathina kwemigwaqo yethu okuyikho okufuza ukuthi kulungisiswe.
Yebo, imigwaqo kayimanga kuhle Sibanda, kodwa abatshayeli labo kwesinye isikhathi basuke babe yibo abenza amaphutha. Ungathini ngalolu daba?
Ye, iqiniso ukuthi inkomo kujwayelekile ukuthi kwesinye isikhathi abatshayeli labo babe ngabatshayeli ababa lephutha. Amaphutha akhona ehlukene, amanye ngababangelwa ukuthi bona ngokwabo bayabe bengabantu mhlawumbe abangazimiselanga ukuthi babe khona ngasemgwaqweni, engxenye bengabantu abasebenze isikhathi eside bayabe bediniwe. Kanti njalo siyananzelela ukuthi ngomumo womkhonomi wethu kayisibo bantu abaningi abaleli ukuthi imota zabo bezihambise emagarajini ziye bangulwa lapho ezingabe khona ziloduka. So ke izizathu zakhona zihlangene ziningi, kodwa zithinta umuntu uZulu omningi, zithinta abantu abaningi. So ke kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kungaba ngama-problems abantu, but kwesinye isikhathi lakho kubeke luduko lokuthi imigwaqo, ngoba uyabona imigwaqo yethu njengoba sisitsho oyiwo kuthiwa khona umkhulu yiwo osuka ePlumtree usiya eMtare, but ubukhulu bakhona labo kayisibo bukhulu esingabe sibukhangelele. Uyabona ngabe kuthiwa imota zethu zimota ezokuthi eziya i-direction eyi-1 zihamba zodwa eceleni zingahlangani, ungabi le ndlela ukuthi zingahlangana neziphambana lazo, aluba kungcono.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edalele ePhalamende, ubexoxa le-Studio 7 ekhona le eBinga. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke okulohlelo olukhangela okuphathelane labesifazana asihluzeni bomama, lapho esixoxa labesifazana singabafisa ukukubona embusweni omutsha kamongameli Mnangagwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Agesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngokuvuma kamongameli Joseph Kabila ukungancintisi kukhetho oluzayo lokudinga umongameli we-DRC, sokuyisiphithiphithi kwabasakhulayo balelo lizwe bekhankasela ukhetho bekhuthaza ukuba lwenziwe ngokukhululekileyo njalo iningi labo liyancintisa. Inhlanganiso yebona ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele A45 Rights ithi uhulumende wele Myanmar angabe esephule amalungelo oluntu ngokuvimba akwenza izimota ezithwala uncedo lokudla lemithi endaweni elokulwisana komdeni ngenyakatho yakwele Myanmar. Umongameli Emmerson Mnangagwa usegcotshiwe kunye labasekeli bakhe, kodwa usehle elungiselela ukusuka elizweni engakagcobi amalunga edale lephalamende lawo edale lecabinet elubhekise kwele China kuhambo lwakhe lwakuqala egcotshwe kuba ngumongameli okwesibili. Lokhu sokuthiya abanye besithi akutshengiseli ukuba uMnangagwa ulendubo zikaZulu enhliziyweni yakhe njengalokhu ahlala ekukhuluma. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingqoqo.
Okuhluphayo ukuthi khona lokhana bathi khona i walk the talk uyahlupha ikakhulu ebantwini abamnyama, ngoba lumnumzana lo kusukela vele engina khona laphana ngikhuliyana kuze kube lakhathesi wayekhulume ngokuthi khona uzanciphisa amaminista zakhe plus ama-treats, ama-foreign treats, lawa ngesilungu kuthiwa ngama-foreign treats, ukuzivakatshela amanye amazwe. Wathi yena hayi lokhu uza kunciphisa lokhu asoze ebe ngumuntu ogijimayo kakhulu emazweni wonke lawo. Kodwa-ke sikubonile vele engena khwaphana uhle wabhuqabhuqa amazwe wonke lawo angenangena kuwo lakhathesi kathesi ugijima waya ngale. Kodwa khona lokhana into ekhangelwa ngabantu ukuthi kathi lapha vele kwenzakalani siya ngaphi sesilungiselwa okwangekhaya and so forth. So abantu kuningi abakukhangeleleyo khona lapho, kodwa-ke abantu ngazani bahonona sibili phansi lapho ukuthi hawu kathi sokunzelokho umuntu usegcobile laba abagcobileyo yena wagcotshwa lastwiek lapha sethiye enzelokhu sebalekile sele and so forth.
Ye mnumzana Ngwenya, kuyathembisa nanxa ukhangele sokwenzakele lokwenzakalayo
okwakhathesi phela singathi njengomuntu osanda kugcotshwa anto nje wagcotshwa kathesi njengesonto. So nxa uvele umelele ukuthi wenze esingathi i-objective analysis kuyamele ukuphikaze kancane ukwenzela ukuthi nxa ukhuluma ukhuluma nge-authority. Kodwa mna ngiyavumelana lolo bamkanti yabona ukuthi abantu labavele bane-sense of esithi yisikhiwa i-sense of entitlement okuthi ngokwami umuntu uthanda ukugcotshwa uthi uya ngaphi kanti anto kathesi kule ejensi yokuthi kawube ne-cabinet bese bahlale phansi babona ukuthi bakhipha njani ilizwe ubuhlungu mbele ukuthukuthe okwekhetho. So vele sokutshengisela vele ukuthi abantu bakhona vele abezanu bavele bathi bona ilizwe ngelabo bayenza abakufunayo, hathi lokhu vele yikuphambanisa. Yikho sisithi abaphikisayo abe-MDC labanye balesizathu sokuthi baqinise umsebenzi wabo bathiya i-alternative government. Ukhathesi songaye uNelson Chamisa the MDC alliance ngayisebele cabinet yabo sebechama policies zabo ichama press conference ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi ngaye siyabusa ngaye ubudlwangudlwangu lobupili lobutsotsi lobubendakalayo ngaye siyabokhipha. Kodwa kwakhathesi mina ngithi hathi asike sibone ukuthi kanti indlu yakhona eyabeibusa yabe ikhethwa kanjani.
Mnumzana Mkandla, i-cabinet azayikhetha umongameli Mnangagwa uyibona njani? Wena ubona ungani uzaphinda yini bonabo esesibajayele?
Kuzaphosa kufanane lakhono lokhu ukuthi khona bebegcinane laphana. Kodwa-ke ngokukhuluma emlonyeni lapha bekukhanya ingazani uzafaka abantu abatsha kuphela, kungasi ukuthi abatsha nge-age group, kodwa abantu abatsha abanembono yokuthi khona ilizwe leli lingaya ngaphi, akhethile ukuthi ngwayiphi iphathi njengoba vele la elelungelo lokuthi anga-appoint abantu abangumphosi abangu-four laphana angaba-appoint abangekho kuphalamenti. Kuyabe kukhangelele njengakhona lokhu lakho ukuthi ebaphike ukwenzela ukuthi khona efake inclusive government yakhe eyikuthiwa yi-cabinet abayibo abantu abazabe begijima laphana lalaphana bemphathisa laphana. Kodwa ke kupractically sokusenzakala kambe shuwa kambe singabe ambona ukuthi angathi abanye abantu laphana abangoguluva laphana athi vele behlezi khona laphana. Ngibona engazani ngasoze balahle ngathi uzabaphinde babisele khona laphana. Kusonile njenge-education yethu nalesi zitshaka isiyi-WhatsApp kuphela kayisela sisinde kumisimilo sibili nge-new curriculum yona leyana.
Ye mnumzana Ngwenya umnangagwa uthi yena basebenzelane lo mnumzana Chamisa kanti vele ufuna basebenze njani babumba uhulumende omutsha kumbe ikukhuluma nje inkulumo yokuthi hayi wena ungazondi
apheli ukusebenzelana iqembu eliphikisanayo kuyabe kusithuthi kufanele kube le i-accountability i-oversight awusoze usebenzelane lo muntu uphakathi kwe womkhumbo wakho noma umkhumbo wokusela lokuntontsha phela iGNU namthetho wayo vele akayingeke ihambe kuhle kathi singoba yena umnangagwa uthi unqotshiwe engibona ekujwaye ukuthi yena ukuthamisa engazaqeda isikhathi elokhu khonona ngokuthi wadliwa kumbe wanqotshwa kaqede isikhathi etshengisa layo ukuthi lapha nxa lihamba lisiyale hhayi liphambanisile hambani linje kodwa kuya kuzahlupha ngoba ama-manifesto abo avele achiyene ye kuqakathekile phela loku ngazinqojwa uyi-MDC Alliance uyabulokhu ngumzimbabweni kuyafana lokuthi laphana nxa sisenguqweni izimba ama-warriors zidlala isabo sonke isabe sikhona sihlabela yikho kuthiwo ukuthi nxa kuqondane le programu enikeza intuthuko ilizwe ngababekhona beqondisa besithi hhayi lapha liphambanisile belokhu bechaya umsindo besenza njalo kodwa ukuthi angene phakathi uhulumende hhayi lapha sizasebenze ngoba uyabe sesidlalayo ecine sekhohlwa ukuthi ayi-oversight.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ohlaziya ezomnotho welizwe ubexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Sebufanele sembonge inkonga nyongolo wenu. Sebufanele sembonge waleti nkululeko waleti ubambanezweni umkabubo sekufanele simbongeni sonke umfoka nyongolo wenu
Joshua Nkomo kabubo anyongolo aramatate lathela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unzensundu yabensundu qali wesiziba saserodisia unziyamandebele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhulukude linkabi zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubela imhlophe elakho isidleke wahlala imkhumbazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacitha umlilo wasentumbane ehlahleni manzi abanye bewubhula elomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ukunyuka bemphethe obulawayo phambilingaphansi laphezulu kanti usenzize kwenkwenjane wayezizweni umahamba yedwa ethembintonga yakhe abanye behamba namabutho beqahle ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umakukufu unyongolo umcabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu wezipulafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza erodisia zenzeka inkemenkeme yendaba.
Ngabafana bakagodlwayo laba besabela phela ngonyongolo uchibwechiteza umdala wethu. Ha, amabizo maningi kakhulu angeke ngaqeda isikhathi sesidliwe ngumangoye singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili. Kufa abantu abalithumi lantathu engozini yomgwaqo eKadoma. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande asidibaneni njalo kundaba zethu zekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.